ngiyabona ukuthi nxa amathole elidala selisi inkomo kuyabhuca uthuli, uthuli lwakhona luyafana lothuli olubhucwayo nxa amabhuru esilwa. So wena ungazibona ukuthuli luphongubhuca nje sithaba sithi hhayi amabhuru ami sekhulile, hhayi ngiyakupha manisile. Abantu laba dade abezanu laba ngasobantu okungabathemba, kanti kungani belokhu bephalaphala ngaphandle bona sibili izikhulu zakhona ezobudlwanguzwangu azikabanjwa, futhi awusuze kwenzakala ukuthi umuntu azidinge ubuthakathi. Yena nguye ethi hhayi lapha ekhaya abathakathi kungcono sidinga lesa singabathakathi. Lokhu ngibona ngathi ngimadlwane kuphela sizakuzombi sebesithi kabona ungazi i-rerals ungayibala kuhle ihlithi yona. Akutsho ukuthi umuntu nxa esehlolisiswa uzabotshwa. Yiye istatement engiyibona isiyangathi ingazithengisela ukuthi isiqonda ngaphi.
Kodwa siyabona okokuqala nango unkosikazi Mfumira lokhu esezandleni zabo.
Yikho lokhu phela ukuthi anso ngebhayibhalini kuthiwa khona ngesikhiwa bathi kule-sacrificial lamb. Indaba ezokudlwanguzwama ezecropping zafuma kudala, kanti labana bezisa labana bathiwa khona banikwa i-$3 million ukuthi zingakwenzanga lutho kulezinto ezinye. Kodwa asithini njengophela ilizwe ledemokrasi, nxa yena uMathandamoyo ujust Mathandamoyo engumuntu oqondileyo uthi yena nginikani nithuba lokuthi sikhangelisise sizabona ukuthi lo obanjiweyo lo nxa ama-facts akhona ubufakazi bakhona bukukhona engaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kamnangagwa hhayi ubuthakathi uyabudinga and uyabulungisisa.
Sesizile njalo abanye sebephumele egcekeni ukuthi bethi hhayi bona kulalutho abalwenzileyo abafana lo nkosikazisekayizenza lo mnumzana Obert Mpofu.
Labo kabathule njengomalume ami uMpofu kangakathule. Laba bantu bezanu besithi bona unotisayiza ngendlela eqambileyo kabaphumisa ama-bank statements lama-financial reports ama-audits anti masiwa la nisikale phumisa every year kulama-annual statements eyikhona. Siyazi ukuthi inotisayiyavelangapi ichaya i-audit kutshengisela ukuthi unoti yonke abalayo bayithenga njani, imali yakho amayithatha ngaphi, amaloni akhona akulazifihlwe. Hhayi weyanotisayi ukuthi bakujezi sasithi nxabe kungelalutho abalufihlayo kakuphunyiswe ama-records akhona ama-financial statements. Sawulelathi ukuthi hathi abantu laba balezandla ezingangcolanga.
Ngezinye indlela singathi akula mashoko ozalethwa yikhomishini le entsha.
Hayi phela njengoba yiphele sithi hathi zikhona iyoyeka zibhala sisithi khona ikhomishini leyani yayikhona leyani yabowabhila labogusangoli yabobani mani yayisingani kukhana singcolise. Hayi mina njengomuntu o-one ozwisisa idemokrasi ikhomishini i-constitutional kasibone ukuthi yile ikhomishini izakwenza umsebenzi wani ukuthi sikhondeme kathesi kungaba kungathi kusekuseni kakhulu kasibone ukuthi izakwenza kanjani. Njengoba sele sinike isampuli le eka-Priscilla Mfumira sitakhuluma nxa yeyicala ekhesabezi nxa ingacala amadali kakhulu ne-wodo.